lingali chona njani mthakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaikove namhla kuhlelo siloliyo board munende isikhulumeli senhlanganiso ye young journalists association sixoxa ngomsebenzi wabo njengentatheli izindaba umunende uzasitshela okunengi ngalokho abahlangana lakho phansi kohlelo lwe level 4 covid 19 lockdown Leo ngiyakwamukela kuhlelo. Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ngegcikwane le-COVID-19 lokhu liqhubekela phambili likhwela. Njengentatheli izindaba ukubona njalo lokho okwenzakalayo elizweni.
Ngabe ngiqhele ukudlula ama-numbers lawo esiwane kwabo. Ngoba thina asithesti kangaka. Ngabe singabantu abathestayo kakhulu. Lesiyethu ngasonke sesifuna ukufa izimbabwe zimbili. Sokula abantu abayi 10,000 abasebenzayo COVID-19. Uhulumende into afuze ayini ukuthesta everyone njengalokhu asekwenza sisanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetesta for free egweru labo sebesenza njalo nasemtala suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisitesta mahhala
awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani liyenza umsebenzi weni phansi kohlelo lule-lockdown
okwakusenzakala ku-lockdown ledluleyo eka-March nale esikiyo eka-January eka-March besihlangana lendubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service provider. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kunama-PPE la kukalutshwane ukuthi sikuthole khonoko.
Sikhangela phela nje indaba leyo ukuthi even kuma-events athiyeneyo liyabe likhona njengentatheli izindaba. For example kuma-political rallies liyabe likhona kugcwele abantu abaningi. Kuyini olukwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentatheli izindaba lingabantu kaneli gciwane?
Okokuqala uhulumende wasuspenda ama-rally, ama-political rallies. Kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference vele sihlezi siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask, simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe imkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okufuna sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu. Kulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Minister of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesizavuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo nje sezozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza
hhayi zulukandaba liyo sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihliwe kumangoyi lawe mlaleli siyabonga ngokungena kuhlelo Silukuqhuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni weStudio 7 olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumaigove mthwakazi omuhle zimbapho muhle bye bye